Ngiyakunanzelela baba Gande, owakuqala ngithanda ukuthi ngubingelele, ngibingelele labalaleli bakho. Ngiyakunanzelela impela ukuthi bandla lenza kuhle kakhulu, ikakhulukazi kuma-rallies lapha abantu babuya. Phela abantu yathesi bakhathazekile, abantu balendlala, umnotho kawumanga kuhle. Ungamanga kuhle nje abantu hayi babuya sibili kakhulu ebandleni leli. Kodwa ke angingeke ngakulinganisa lokuvota ukuza kwabantu kumarali, ngoba kumarali kuza abantu abaningi, kuza abantu abalemnakano etshiyeneyo, kuza abantu abazobona, kuza abantu abazokuzwa, kuza abantu abebandla lelo. Pho ke ngalokho kuba nzima kakhulu ukuthi khona ukhangelele ukuvotelwa, ukhangele ukuthi abantu babuye njani kumarali. Ngiyakunanzelela kakhulu simuthi khona iseseyi-MDC layo ligcwalisa sibili abantu kakhulu, kodwa nxa sokufika esikhathini sokuvota kube sokukhanya sokuvota abantu abalutshwane kakhulu kulalabo abantu abakade bebuya. Njalo nje futhi umkhuba osomubi kakhulu elizweni iwona lo ukuthi khona abantu sebehamba bethatha abantu kuzigaba ezinengi xa besiya kurali ukwenzela ukuthi kumarali zabo kukhanye kulabantu abaningi kakhulu. Lokhuyana kimi ngikufanisa lokuthi uthathe imali kulesi sikhwama uyibeke ngapha, uyazi ususithi ungaba le mali entsha, kanti-ke wena uyithethe kulesi sikhwama wayibeka kulesiyana isikhwama.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu abaningi abasekela ibandla le-CCC bengabhaliseli ukuvota, kumbe bona ababhalisele ukuvota kodwa bengavoti? Kahle kahle kuyini okungaba kubangela lokho?
Isikhathi esiningi baba Gande engisengunanzelele kakhulu ukuthi khona wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa ayenza anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa, bakhuluma ngokuthi hayi abantu basukuma ngobunene besiyavota kodwa amavota bafika atshontshwe. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bona abakade befisa ukuthi bavotele leli bandla bagcine sebengasela mandla, amadolo eselula, ngoba sebethi bona kambe ukuyavota kubanceda ngani. Sokusenza ukuthi khona amalungu abo amaningi angayivota. Kodwa njengobana ngitshilo phezulu ukuthi khona ukubuya kwabantu kurali ayisikho okwenza ukuthi khona irali kuthiwe khona hayi abantu ababazavotelwa. Njalo nje futhi ngitshile futhi ukuthi umkhuba osukhona onalo owukuthi khona liyahamba liyedinga abantu, abantu abavela kuzigaba ezikhatshana libalethe undawonye, bese ngathi thiwa khona abantu baningi abakhona, kanti-ke abakuleso sigaba abantu vele bona maybe babeconstitute i-20% of abantu labo elibabona belaphana phakathi. So kumangalisa abantu abaningi ukuthi khona kathi nxa sokuvotwa kungani ama-numbers lawa engasa-translate to ama-rallies akade senzakala.